Kwakuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ka 13 Nkwenkwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe umongameli Emmerson Mnangagwa namhla engazisa na ukuba ilanga lokhetho liza kuba nini?
I-government ayinike sonke isikhathi sokuthi abantu bayenze zona lezi zinto ezizabanika imfanelo zabo zokuthi bafinyelele ukuthi bayevota. Siyakwazi ukuthi izano iyenze ngabomu ukuthi yona abanye abantu bagcine bengasavotanga, amabizo abanye aphambaniswe, njalo uthole ukuthi omunye umuntu sekuthiwa ungumama yena engubaba.
Abazali abanganelisi ukuhlawulela abantwana ezikolweni ikakhulu emaphandleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi aye izikolo ukuxotsha abantwana abangabhadalanga imali yesikolo.
Umthetho sekelo waseZimbabwe uthi umntwana wonke kumele abe sesikoleni, kodwa kuleya ndawo yasechangwa kunzima ngoba uthola umntwana instead kumele abe ku-grade 2, grade 3 uhlele ekhaya umsebenzi ukuthi aqhashwe emzini asilusa inkomo noma aye eBotswana emncane isikhathi singakafiki. So mbona kuyikuphula ilungelo kakhulu uhulumende waseZimbabwe ngokungaxhasi abantu waseZimbabwe.
Abaqoqa umbuthano weZim Expo obukhona ngempela sonto bathi lumbukiso uphumelele kakhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Namhla bekulilanga lokugcina lapho umongameli Emmerson Mnangagwa ayeyazise ukuba uZulu uyabe sekwazi ukuthi kuzavotwa nini. Ukungazisi abantu kusalesikhathi sokuthiye abanye bezondile, njalo abanye sebecabangela ukuthi mhlawumbe kukhona okuchaya amanzi okwenza uhulumende angazisi ukhetho kusaselesikhathi, kuyikuthi edinga isikhathi sokuthi abe lamaqhinga okuqilibezela. Kunjalo nje uhlelo lokuhlola amabizo kuluhlu lwababhalisele ukuvota ilungelo lokuthi babe bakhangele amagama abo ku-voters roll lugcitshwe izolo. Bebalutshwana kakhulu abantu abahambe mathupha ukuyahlola amabizo abo kulolu luhlu. Abanye abafisa ukubhalisela ukuvota bebelokhu besiswa muva ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ukungabi lamaphepha apha ubufakazi bokuthi bahlala ngapi. UAlbert Ncube weStudio 7 usipha lolu daba eseGwanda.
Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, ZEC, ithi sebedlula amakhulu ayisithupha 620 abantu ababiselwe muva ngalesi sikhathi kuhlolwa amabizo kuluhlu lwababhalisele ukuvota ezansi emaNdebeleni. Embikweni oyethulwe ihofisi yeZEC eGwanda, izizathu ezidala ukuthi uZulu abuyiselwe muva zigoqela ukungabi khona kwamabizo abo ku-voters roll, ukuzwela izithupha, ukulahleka indawo yokuvotela lokunye. Abanye ngabathwala izithupha ezidabukileyo loba incwadi zokuhambisa ezingasasebenziyo, kukanti abanye babiselwa muva ngoba bengazalelwanga eZimbabwe. Laba abazihambele mathupha ukuyahlola amabizo abo ku-voters roll bedlula inkulungwane ezingamathuma ezikhombisa 73,000, loba nje befika inkulungwane ezingamakhulu amabili lamathuma amane 240,000 abantu ababhalisele ukuvota esabelweni sezansi yeMandebele. Umnumzana Thandeko Zintimkandla, owake waba ngumeli wedalela ephalamende, uthi indubo ezihlangana loZulu lapho siyabhalisela ukuvota bekumele zilungiswe phambilini.
Lokho okunye okokuthi abantu babuyiselwa emuva ngoba bengelazithupha kumbe zidabukile kumbe ngabantu laba esithi ngabezizweni, lakho konke khona lokho izinto ezenziwa ngabomi engabe zalungiswa kudala. udubo loluhlu lwabantu abazavota luvele luzabalathi angazi ukuthi kaze kube nini ngoba nakukhanya layo uhulumende kazimiselanga ukuthi kube lula ebantwini babhalisele ukuvota.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi isikhathi sokuhlolwa kwe-voters roll sibe sifitshane kakhulu njalo lolu hlelo aluqhutshwanga kakuhle.
Besikhangelele ukuthi mhlawumbe izathatha not less than a month abantu bethole isikhathi sokuthi bekhangela belungise okulungiswayo kodwa sibona izeki inike 11 days kuphela esikubona kwesikhathi esifitshane kakhulu ukutshengisela ukuthi sizaba lama-disappointments amaningi ngelanga lokuvota. Lapha abantu abazathola khona ukuthi i-information yabo ayimanga kuhle ku-voters roll njalo abanye bazabe bengekho bona beca abantu bakhona.
Amazwi akagcizelele isikhulumeli sebandla le-MDCT ezansi emaNdebeleni umnumzana Ekhe Moyo odwa kuphambaniswa kwamabizo kwaZulu indlela yokuqilibezela.
I-government ayinike sonke isikhathi sokuthi abantu bayenze zona lezi zinto ezizabanika imfanelo zabo zokuthi bafinyelele ukuthi bayevota. Siyakwazi ukuthi izano iyenze ngabomu ukuthi yona abanye abantu bagcine bengasavotanga, amabizo abanye aphambaniswe, njalo uthole ukuthi omunye umuntu sekuthiwa ungumama yena engubaba, abanye abantu lama-spelling amabizo aphambaniswe. Izinto ezimele zilungiswe kusalesikhathi. Ku-constitution lilungelo lalowo lalowo ukuthi anelise ukuvota avotele lowo muntu omthandayo.
Izek ithi bayisigidi phosa ezinhlanu 4.7 million abantu asebehlole amabizo abo kuluhlu lwababhalisele ukuvota besebenzisa indlela ezijeneyo ilizwe lonke. Abantu abazinkulungwane ezedlula ijumi 11,000 bayesulwe ku-voters roll ngoba kutholakale ukuthi kudala batshona kukanti abanye bebebhalise baphinda kaningi kuthi abanye inombolo zezithupha zingaqondanga. Ngimele iStudio 7 emajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Abazali abangenelisi ukuhlawulela abantwana ezikolweni kakhulu emaphandleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi alele izikolo ukuxotsha abantwana abangabhadalanga imali yesikolo. Isisekelo sombuso esitsha sithi isizalwane sonke seZimbabwe silelungelo lokuthola imfundo ehlawulelwe nguhulumende kumabanga aphansi okugoqela lemfundo yabadala. UBenedict Nhlapho siphala ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Akwapheli inyanga ithemu yesibili qalile kodwa abazali sebehlaba umkhulu umkhosi ngokungenelisa ukuhlawula imali yesikolo kubangelwa isimo sezomnotho esiqhubeka silokhu sesoma. Abanye labazali bafuna uhulumende angenele njengoba besithi abantu ababo sebexotshiwe ezikolo ngoba kufuneka imali phambili okuyinto abangelayo ngoba bengasebenzi. Iningi labazali ezikolo zakwa eMandebeleni bathi babhadala amadola angamachumi amabili $20 kusiya phezulu ngomntwana ngamunye eprimary ngethemu. Esecondary ezinye izikolo zifika kumadola angamachumi esikhombisa ngomntwana $70 ngethemu. Njengoba ke iningi labazali emakhaya bafundisa ingane zabo lamazukulu labantwana babazukulu kugcina kufuneka inqwaba imali abangakaze bayithinte nje ngitsho langezandla zabo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Greatman Khwebo odabuka eChangwa ePlumpton uthi nxa sekuhlanganiswa lezi ngwalo lama-uniform kuhle kwenze iningi labafundi bazihlalele emakhaya.
Umthetho sekelo waseZimbabwe uthi umntwana wonke kumele abe sesikoleni kodwa kuleya ndawo yasechangwa kunzima ngoba uthola umntwana instead kumele abe ku-grade 2 grade 3 uhlele ekhaya umsebenzi ukuthi aqhashwe emzini asilusa inkomo noma aye eBotswana emncane isikhathi singakafiki. So mbona kuyikuphula ilungelo kakhulu kuhulumende waseZimbabwe ngokungachasi abantu waseZimbabwe.
Umkhwebu uthi uhulumende kufuze ajezise izikolo ezixotsha abantwana esikolo ngoba zephula leli lungelo labo. Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube odabuka kobhidi eKezi yena uthi iningi labazali emakhaya alitholi ngitsho le mali yokudla ngakho akekho ufuze azame kubabamba ngamandla ukuthi bathole isikolo eningi kangaka.
Okusehlulisa kakhulu ukuhlawula izikolo izinga lokuthi izikolo zakithi ziyadura. Kuyehluka ngezindawo ama-price ezikolo awafani so kubuye kusimangazi khona lokuthi kwenziwa yini. thina sisebenzele amangaphandle imali esiyihola ingamarandi ezikolweni bafuna amadola kube nje bayasivumele emakhaya nabo ukuthi ezikolweni bethathe lawo marandi
ngakwelinicela ilunga lebandla lezaphu elikhankasela kumela indawo yeGwanda Central edale parliamente umnumzana Canisius Nkala uthi abazali kakhulu emaphandleni lapho abazakhele khona izikolo yibo abalamandla okulawula imali ebhadalwayo nokuthi kwenziweni ngabantwana abavele emolini elobuyanga
izikolo eziningi zilamakomiti lawo makomiti kakhulu agcina evuma zonke izinto engabhekanga ukuthi into zakhona zenza ukuhamba kanjani esingathi thina akusomlando kakhulu ongabubhekenelani le government kodwa lazo izikolo kumele ukuthi ke zikukhangele khona lokho ikakhulu abantu abakumakomiti ukuthi isikolo esendaweni elikiyo lenza into efanayo yini
ucwaningo olwenziwe lugada lwezemfundo yeprimary lesecondary lukhombisa ukuthi ngo-2013 kuphela kulabantwana bedlula inkulungwane ezilitshumi 13,000 abathi isikolo bayahlala emakhaya iningi labo kungenxa yokuswela imali efunakalayo. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho. Ababalisi bathi bathola iholo elincinyane kakhulu sokubangele ukuthi baphile impilo engelasisindo emphakathini okwenza abanye bebeyise. Siqoqele nobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimbabwe Teachers Association umnumzana Sifiso Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ilizwe lethu lilizwe elingakhuthazi ukuhlonipha kobabalisi. Nanku kwakuqalanga namhlanje. Kuvele kwaqala khona emuva inqathi sisengeze ezemfundo. Ungakhangela ke umbalisi enxa singathatha nje sicelezi nxa siqathanisa umbalisi obesebenza ngomnyaka 1980 lombalisi okhona namhlanje behlukene kuholo behlukene ekuthini impilo yakhe ingonozwa njani ngilabo abaqhathileyo ngo-1980 sizakhumbula ukuthi ezomnotho elizwe lethu beziqinile kakhulu kuyikuthi i-US dollar esihola namhlanje ngaye kuthiwa ibilamandla ka-1980 ngaye sikhuluma ngokunye okutshiyeneyo sikumumo ofanayo kodwa kathesi i-US dollar le iphansi lokhu kwenza ukuthi loba yisiphi sisebenzi esikhona kathesi sehluleke ukuhlanganisa izinto kakhulu-ke ama-professionals anjengababalisi sibabisela emuva kakhulu sibenza bangazi baba lesithunzi esikhulu kufanele-ke ukuthi sithuthukise ezobubalisi sisiya phambili yikho nje sikhuthaza kakhulu ukuthi uhulumende asekele i-professionalization ye-education workers kakhulu ababalisi
khona kathesi sekulezikolo eziningi ezifundisa ububalisi bona lobo ungathi wena inani eliphuma emakolijini liyenelisa na ukuthi ligcwalisise elifunakalayo ilizwe lonke jikelele
aluba ababalisi ade bethathwa bephuma ezikolweni bethathwa nguhulumende ngokusemthethweni ebaqhatha bekuzaphosa kwehlise ubunzima obukhona ezikolweni kodwa kwakathe sithole ukuthi usukela nje ngomnyaka phosa ka-2014 kuzobamba umnyaka walamhlanje bebefunda nje abantwana baqeda esikolweni bangaze baqhathwa ungatsho ukuthi lokho kakulamsebenzi ezikolweni kusitsho ukuthi uhulumende umisile ukuqhathwa kwababalisi ngaleyo ndlela-ke sokusitsho ukuthi inani lababalisi abasezikolweni balutshwana kathi sokuthi ababalisi njalo abaphosa babebe baninganyana sibili ngoba phosa ngomnyaka nxa sikhuluma ngama-colleges ama-colleges ethu la ayi-15 nxa ekhupha almost ababalisi abasuka ku-4,000 ngomnyaka sesingaphosa sitsho thina ukuthi mntu lababalisi abangaba-15,000 abahlezi emakhaya
ubona abangafundelanga ama-temporary teacher baningi okunganani
okwamanje ngeke ngitsho ukuthi banekunganani kodwa bakhona ezikolweni abavele behlezi besemsebenzini asebebambelele belekhe bekhonapho kodwa lekhe bekhuthazwa ukuthi balabo bacithise phela ububalisi babo ngokuya ukuyafundela amakolijini obubalisi ukuthi ezokufundisa ngokuphathwa kanjani ngake ngitsho-ke ukuthi inani labo linganani kodwa thina sikukhangeleyo ukuthi ngaye kuyafika isikhathi sokuthi labo abakazi ukukhona behlezi emakhaya baqhathwe nguhulumende abafake emaklasini kuze inani lababalisi lengezwe kuthi njalo umbalisi oqondana labafundi abe ngumbalisi othuthukana labafundi abalutshwana hhayi kwakamanje ongathi umbalisi nje uphakathi kwerali ena eseklasini.
Alo ke ngumnomsana Sifiso Ndlovu unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eZimbabwe Teachers Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGweru.
Yebo 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abaqoqa umbukiso wezamabhizimusi owezizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika owenzelwe edolobheni leBoston ngempela sonto bathi lumbukiso ubumkhulu kakhulu ukwedlula yonke imbukiso esenziwe kulokhu kwaqala baqala ngomnyaka ka-1991. Siqoqe lomunye owabasungula lumbukiso unkosazana Sukuncube ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Yeah, so ungasitshela ukuthi uhambe njani umdlalo umbuthano weZim Expo owalo umnyaka?
Ah, kuhambe kuhle kakhulu. We've been doing iZim Expo since I think 1980, but iExpo le ibi one of the best expos.
Nga usithi ibi one of the best kahle kahle utshone ngakhona.
Sikhangelela abantu ababuyayo ukuzothengisa izinto zabo le labantu ababuyayo nje kuZim Expo yonke kwakungabantu abaningi kwedlula ama expo wonke esasilawo labantu ababuya bezothengisa babe baningi kakhulu kwedlula ama expo wonke esesabalawo.
Manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwenu kuyini elikhangelele ukuthi likwenze kulomehluko ngeminyaka ezayo nxa sikhangele okwenzakale kuyonalo uZim Expo?
Into esiyibonileyo ukuthi abantu bathanda konke i-business le entertainment. Kathesi lonyaka silethe uKiller T ovela eZimbabwe, abantu abaningi bayamthanda. Sibona ukuthi ikho okunye okwenza abantu abaningi babuya ngoba bebefuna ukubona ubefuna ukumbona. So next year siyakubona ukuthi silethe omunye kumbe sibebe banengi ukuthi sikholisise abantu ukuthi beqeda i-business bebe lokujabula ukuthi bephunguze ingqondo.
Selilebizo lendawo lapho lizayenzela kona umbuthano womnyaka ozayo.
Yeah, indawo sesilayo kodwa okwakhathesi siyabe sisafuna ukuthi sikugcine ukuthi ngoba sikabi kwazi ukuthi yiyo indawo sibili esifuna ukuthi sihambe. Kodwa ngathi wathi ngikhuluma ukuthi eChicago, iChicago yiyo kade singani siyikhangelele next year. Ngoba iChicago layo ilama Zimbabweni lezi le Indianapolis ilama states aseduze alama Zimbabweni amaningi. So ukuthi baza drive kulokuthi befly kwenza kube lula.
Ngaphandle kokukhuluma ezamabhizimusi lezinye indaba, kuyini kahle kahle okunyokwenzakeleyo? Siyazi ukuthi bekulombukiso njalo oka Miss Zimbabwe lokunye. Ungasitshela nje okwenzakeleyo konke.
Yeah, uMiss Zimbabwe vele nguye ikakhulu siyaziwa kakhulu ngo Miss Zimbabwe. Lakho kube kuhle kakhulu. uMiss Zimbabwe wethu wa 2008 nguPaida. Uyenze kuhle kakhulu, amankazana bebebahle. Njalo ngeSunday sile soccer. Kuba phandle kade bedlala ibhora abantu bethengisa ukudla okuchiyeneyo besilabantu amaningi vela ama vendors amaningi kade thengisa ukudla kwekhaya konke okuchiyeneyo.
Abanye abangaveli eZimbabwe bebekhona yini?
Yeye ulokhuza okade etshengisa izigqoko zakhe ngumsisi weKongo okuthiwa yiZaga Fashions. Ngusisi weKongo wakhulela eSweden kodwa wazalelwa eKongo. Wayebuye ukuzoshowcase ama izigqoko zakhe. Uyi designer so nguye wasebenzisa ama models ethu ukuthi ashowcase ilokhuza yakhe izigqoko zakhe. Lo sisi nje weUK wavelele UK ukuthiwa ngusisi Leah.
Manje bakhona yini abanelisileyo ukuthi balungisise ingwalo zabo ezama passports njengoba besizwa kuthiwa bebekhona abe embassy.
Yeye banengi kakhulu ababuyileyo. I-embassy vele iyanceda kakhulu abantu abanengi every year. Abanengi vele abanye babuya vele belande yona i-embassy. Ngoba vele bona bahle beqalisa ukusebenza i-weekend yonke kusukela nge-Friday. Kusiya kuwa Saturday ntambama and then nge Sunday siyabayekela labo bephumule ngoba basebenza ilanga lonke.
Hello ke ngonkosazana Sukuncube omunye wabaqoqa umbukiso wezamabhizimusi awezalane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika weZim Expo. Ubekhuluma lathi ekhona pha emsakazweni weVOA eWashington DC. Uhlelo lwabenkonzo ye-Anglican Church olokuphathisa izakhamizi zeHarare ngoncedo kunhlangothi ezijeneyo zempilo lubikwa luphumelela. Lolu hlelo solubone abantu bephathiswa kwezempilakahle ukuthandazelwa uncedo lwamagqwetha lokunye okungelambadalo osokwenza abantu babuye ngobunengi bezofuna lolu ncedo. Okunengi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kwenzakala enkonzweni e-Anglican emzini weGlendale eHarare lapho abantu abaze ngobunengi bephathekala kunhlelo zokuqinisa umzimba. Inkokheli yaleli bandla ithi yakubona kufanele ukuba besebenzelana lezulu ngalindlela ngoba umumo ungamanga kuhle elizweni kwezemali ezikhwameni zabantu. Osakhulayo waleli bandla ophathisa kwezinye zalezi nhlelo unkosazana Nonhlanhla Muoni othi abantu bayaphathiseka kakhulu ikakhulu kwezempilakahle.
Kulama free health checkups abantu abaningi bayebengile imali yokuhamba kwama hospitals ukuthi bayokhangela ukuthi kuyenzakalani kibo emzimbeni zabo. So kulama doctors kule cancer screening is very important for amantombazana labafazi, le eye testing, kule denti, kule dental, so kule legal advice important ngoba abanye abantu abasoze basuze imali yokuya for legal anything but lapha bakuzuza for free.
Omunye wabafundisi ophatheka kulesi sehlakalo umfundisi Vicky Mpofu uthi lumsebenzi obanzi kangaka usungulwe ngabasakhulayo kulinsonto besebenzelana lo mfundisi uPeter Maphise okhokhela uhlangothi lwabasakhulayo.
Into leli yaziyaqala ngabafana abancane nje sengamajaha kusiya amanyuliwets yiba badalula loluhlelo olokuthi sifuna ukunika service to the community. As you see abantu wanda kwabalapha kuhlanganise abantu abavela as far as Epworth, so bonke labo baza khangelwa bina ke abe WW nxa besebebhalelwa ama prescription siyawathatha lawo ma prescriptions sesibathengela umuthi.
Isakhamuzi saseHarare unkosikazi Tracy Ndlovu ngomunye wabanengi abathathele phezulu leli thuba wahlanganela labanye kulumbuthano owenziwe yona le impelansonto.
Ngibuye ngizokhisha amazinyo ndimfuna ukukhangela ilihlo then iqolo lelibuhlungu so ngibona udoctor wambhalela ama-treatment anifanele ukuthi ngiyithenge. So ngokuthi ngibuye lo mntana nami lo wafiswa akhitshwa la amazinyo angikhona. So hayi izinto engizijabulele kakhulu. Ngaba kwenza isikhathi sonke, imbinyanga zonke, kumbe amaviki wonke.
lolu hlelo lubikwa lusenzwa kanye ngomnyaka njalo luthuthuka iminyaka yonke lugoqele incitshize emisebenzi lenhlangothi ezehlukileyo zempila kahle ezifana nabodokotela abelapha enhlungu ezehlukileyo lokuhlola abelapha njalo amazinyo kanye labahlola amehlo amagqwetha ababona ngezekuhlelwa kwemali ama-accountants ababona ngezokwakha umzimba lokudla kunjalo ama-nutritionist labafundisi baleli bandla abayenelisele ukuthandazela abagulayo kuleso sehlakalo konke lokhu bekwenzela uZulu kungelambadalo ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Nikbiza my fosho, nikbiza stuja sam, ngaba wendo tanda lipi, nikbiza flexi cable, nikbiza beiwa, ngaba wendo tanda lipi. I'm jealous, Tanusa. I'm a come and be Sanga. Gabo in the Tandali,
akungitshele ke sweet ukuthi wena ukhetha liphi. Ngikubiza my fohloza, ngikubize ngawo wonke ngumr style lo esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje engazisa ukuba ilanga lokhetho liza kuba nini na. abazali abangenelisi ukuhlawulela abantwana ezikolweni ikakhulu emaphandleni sebekhuthaze uhulumende ukuthi avimbe izikolo ukuxotsha abantwana abangabhadalanga imali yesikolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, igama nguChris Gande.